Ngatheni mikhonto iphalaze lebizo Ngokumane njalo uyanyiwa baphela Ngatheni tatheni mikhonto iphalaze lebizo Ngokumane njalo uyanyiwa baphela Ngatheni tatheni mikhonto iphalaze lebizo Ngokumane njalo Thank you.